Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kulwezi 2023 ngontungamili nkumo ezihamba phambili isigodlo semelika eZimbabwe lesomanyano we-European Union sezisole ukuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo kulandela ukuthunjwa kwelunga le-TRIPC umnumzana Daku Dzwangaziure. Abalwela amalungelo bathi iSADC kumele iphathe udaba lokhetho olusanda kuqhutshwa eZimbabwe kanye lokuhlukuluzwa kwabantu emhlanganweni wayo eAngola kusasa. EleZimbabwe limanyane lamanye amazwe ekunanzeni usuku lokuvikela intatheli zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isigodlo semelika eZimbabwe lese-European Union zithi zikhathazeke kakhulu ngokuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo eZimbabwe kulandela ukuthunjwa lokutshaywa kwelunga le-TRIPC umnumzana Daku Dzwangaziure ngolwesithathu. Dzwangaziure uthunjwe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi ama-CIO ubamtshaya walimala kakubi. Kumbiko esiwethu le enkundleni ye-X iyona ebisaziwa ngokuthi yi-Twitter, isigodlo semelika sithe eZimbabwe kumele lihloniphe amalungelo kaZulu. Isigodlo se-European Union laso sithe udaba lolu kumele luphenywe njalo kubotshwe labo abathumbe uNgaziwore. Sixoxele ohlaziya izombusazwe futhi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Umbiko lo weMelika muhle kakhulu ngokuba wonke amazwe omhlaba afanele azwakalise ukuthukuthela ukuzonda kwabo ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukwephulwa kwamalungelo abantu, ukwethuselwa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu okulokhe kuqhubeke njalo lanxa sekudlule ukhetho abantu babelokhe besethuselwa njalo nje, kuyinto embi kakhulu leyo. Ngakho-ke lokhu okuthiwa yiMelika kumele wonke amazwe omhlaba kukhulume, kungabi ona okwenzakala abantu bazithulele, ngoba kuyona zonke izinto kuyenza ukuthi laba benza ububi bakhuthalele ukwenza ububi bazizwe bevikelekile lapho besenza ububi. Ngakho ke kumele kukhulunywe kuso sonke isikhathi izinto ezinje nxa zisenzeka. Ngakho ke iMelika iyenze kahle ngokuthi ikhulume khona lokhu kusole kakhulu ukuthi hayibo ngale ndlela isonto eqondileyo lizwe kalibuswe ngendlela eqondileyo.
Amapolisa Ncube athi akazi lutho ngalolu daba, kula muntu ovule icala kumbe obuye wazomangala ukuthi uthunjiwe kumbe kulomuntu othunjiweyo. Ngokunjalo athi kula muntu osebotshiwe ngoba akalacala elivuliweyo. Kodwa lanxa kunjalo athi asezama ukukhulumisana laye uNgaziwore azwe ukuthi kuhambe njani. Ungathini ngendlela amapolisa aphethe ngayo lolu daba?
Amapolisa akafanele angalinde esepolice station athi silinde ireport, afanele aye lapho okulalabo khona abalimeleyo, afanele avakatshele abantu abalolwazi lokuthi kuhambe njani bayethatha leso statement. Kanti ke njalo laba okuthiwa benze lobo bubi esibabona bethwele izikhali bayabonakala njalo lapha amapicture abo kuma video, so asonto enzima kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bayisukumele, kodwa bamadolo nzima kabafuna ukuthi basukume ngoba indaba yepolitiki indaba eyazakalayo ukuthi izathinta abantu abalamandla kakhulu. Ngakho ke akumangalisi lokho esikubonayo kungokunye kwalokho esihlala sikutsho ukuthi umthetho uphathwa ngendlela engafaniyo okuthiwa yi-selective application of the law, kusiya ngokuthi umuntu usemaqenjini aphikisayo kumbukeli busayo abaphathwa ngendlela efanayo. Ngakho ke lokho kuyinto embi kakhulu engafanelanga ivumeleke elizweni. Yephula amalungelo abantu, yephula iconstitution yelizwe, yephula njalo izivumelano zomhlaba iZimbabwe eyazisayinayo.
IZimbabwe siyazi ukuthi ibiphakathi kwemizamo yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe afana leBrithani leMelika. Ungathi ukuthunjwa kwabantu lokuhlukuluzwa kwabo lokhu kuba lomthelela bani kuleyo mizamo yokuvuselela ubudlelwano?
Nxa kusaqhubeka ukwephulwa kwamalungelo abantu njengalokho sikubona, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe libe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe, kakhulu amazwe anjengaboBritain oAmerica oEU abakwenza kucace ukuthi kabasoze badlelane leZimbabwe nxa isephula amalungelo abantu ingalandeli umthetho, ingahloniphi iconstitution. Ngakho-ke nxa kuyabe kulokho kuqhubeka kusiya phambili khona lokho, konke lokho abakuzamayo abakahulumende weZimbabwe ukuthi bakhe amabholoho okudlelana kangcono lamanye amazwe zabanzima kusoze kube lezithelo kuzaphelele emoyeni.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Abalwela amalungelo oluntu sebekhuthaze umanyano weSADC ukuthi ukhulumisane ngodaba lokhetho olusanda kudlula eZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni wawo ozaqhutshelwa eAngola kusasa kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC umnumzana Takudzwa Nkaziwore. Umhlangano lo uqale ngolwesibili uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana kodwa awusaphelanga ngoba imitshina ebisetshenziswa ibingasebenzi kuhle. ISADC yona elequla elanquma ukuthi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngemfanelo ithi izaqedisa lo mhlangano kusasa ngokukhuluma ngendaba eziphathelane lombuso okhululekileyo ezansi ye-Afrika. Abakhokheli bamazwe eSADC abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa bakhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomathupha. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Eqinisweni iSADC bekufanele ilukhangele kakhulu udaba lweZimbabwe ngoba aluseyilo daba lweZimbabwe kodwa soludaba lweSADC. Abantu beZimbabwe babulawa emazweni anjengeSouth Africa, abantu beZimbabwe ngodubo oluseZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke, bagcwele the entire SADC, Namibia, Botswana, Lesotho. So mbona ngazathi akuseyilo daba lweZimbabwe kodwa sokuluhlupho lweSADC. Daily ungalalela kuyabe kukhulunywa ngama-foreigners and ama-foreigners okukhulunywa ngawo ngama-Zimbabweans. Sibonile i-xenophobia. So uMisadaki ikhetha ukungakhuluma udaba lweZimbabwe, ikhetha ukungakhangeli ukhetho ukuthi lwabanjwa kanjani. Abantu beZimbabwe basengozini ngoba ilizwe kalibuswa kuhle, amalungelo oluntu kahlonitshwa, umnotho kawumanga kahle, babaleka bazaqhubeka bebulawa ngaphandle kwelizwe. So kutsho ukuthi iSADC yabe sehlulekile, kangisakwazi ukuthi uma iSADC siyehlulekile kuyabe sokusitsho ukuthi umbani okufuze kukhangele. Kodwa kuyabe kusitsho ukuthi njengabantu abansundu siyehluleka ukuthi sibe ngabafowabo abaqinisekileyo ngoba ngabe iSADC ingabantu abangabantu abansundu abathi bangabafowabo babantu abaseZimbabwe. Bekufuze betshele abantu lalo babengatshongi ukuthi akube lokhetho olutsha, kodwa bekufuze ukuthi sahamba sakhangela ukhetho, kuningi okungaphumanga ngendlela ukhetho okufuze lubanjwe ngayo. bantu base Zimbabwe, uhulumende we Zimbabwe hambande elungisa lokhu lalokhu. Kodwa uma beza kutshaya indiva, kuzabe kubonisa ukubana abantu be Zimbabwe bazintandane, intandane ezingasela bafowabo, ezingasela bomalumabo, bayibo bodwa isadaki isikhethe ukuthi ibe njengalezi nyamazana ezidla igazi labantu, ngoba kuyabo sokubonisa ukuthi kukhona abakuzuzayo ngeZimbabwe lohulumende logangileyo.
Iqula lesadaki elahlola ukhetho leZimbabwe efuzwayo sabona liphumela egcekeni lisithi hayi ukhetho kaloqhutshanga kuhle. Kodwa abaholi bamazwe aseAfrika abagoqela umgcini sihlalo walinhlanganiso ongumongameli weAngola uRamaphosa labanye sesibabonile bephuma egcekeni besenzela umnanga kwaamhlophe. Umongameli weAngola yena ongumgcini sihlalo njalo weSADC simbone emhlanganweni owenziwe ngolwesibili sithi hayi ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kuhle kulandelwa intando kaZulu, umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Indaba abaholi balinhlanganiso bekhanya bengavumelani lequla elahlola ukhetho okuliqula leSADC elathi hayi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Eqinisweni isadaki ingumzimba ophikisanayo, ngoba uma yathumela iqula ukubana lizokhangela ukhetho iphinde yona yodwa ibe yiyo futhi echayela lo okhona osesihlalweni ayihlombe, ngemva kokubana ababe bathumele ukubana bezokhangela ukhetho bethe ukhetho leZimbabwe alubanjwanga kahle. Kuyadanisa, kuyinto ebonisa ukubana either abantu ababe bathumelile baphikisana labo bona babe ngekho, kumbeni kuyabonisa ukubana njengoba kule nketho ezenzakalayo kwamanye amazwe batho ukuthi bona bazavikelana njengabantu abasezihlalweni kugangwa kusephulwa ilungelo loluntu kutshontshwa ukhetho. Kodwa alubana babe the bona ababathumeleyo ngabantu ababathembileyo ababahloniphayo, bekufuze bebonise ukubana i-report eyakhitshwa i-commission yayi-observer ukhetho bebe yinto abayithatha serious, bekukhangelwe serious, ngoba abantu beZimbabwe bale mbuzo emningi ukubana njengoba kwaba kanje akusikho kubonisa ukubana yikho ababe kukhangelele, kubonisani ngesadaki.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu. EZimbabwe izolo limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa ukuvikela intatheli zindaba ele International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. UMavis Gama uyalandisa.
Embikweni wabo wokunanza leli langa, abenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eZimbabwe Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bathi kungumthwalo weziphathamandla ogoqela ezikahulumende ukujezisa abephula imithetho ngokuhlukumeza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Umqondisi weMISA Zimbabwe uThabani Moyo yena ugxile kakhulu ekuthini imithetho yeZimbabwe kumele icace ekuvikeleni intatheli zindaba.
This is because over this period from beginning of year to where we are, we have seen a reduction in the number of journalists being targeted by the police specifically and uniformed services compared to any other year.
URashid Mukundu wenhlanganiso ye International Media Support uthi ukuvikelwa kwentatheli zindaba kuqakathekile kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi kuphuma imibiko yentatheli zindaba ezilahlekelwa imphefumulo zisemsebenzini ezithapha izindaba endaweni ezilempi enjengeye Israel leqembu ele Hamas lakwele Palestine.
Even here in Zimbabwe, we have had journalists being harassed, being barred from covering State House, being barred from covering senior government officials.
Lokho kugcizelelwe ngomunye wabaphatheke kwezokulwela umbuso wentando kaZulu, uMnumzana Charles Nyoni.
kakhulukazi sikhangelana lohulumende waseZimbabwe onguye vele ongaqakathekisi umsebenzi wabantatheli bezindaba njalo ohlukumezayo kanye nokubopha nokutshaya abantatheli bezindaba njalo nxa bephakathi kwama-demonstrations kube bephakathi kokwenza umsebenzi wabo bethatha izindaba zabo kungaselani ukuthi bagqoke izinto ezikangisayo ukuthi bazintatheli zindaba uhulumende wethu vele kabaqakathekelisi njalo uyababambezelela nabantu bekhanywa labo sebetshawa ngamapholisa kumbe sebejikezelwa amanzi ababayo namathiye gasi.
Unyoni ukhuthaza ukuba uhulumende engapheleli ekukhulumeni ngokuqakatheka kokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile kodwa athathe amanyathelo aqinileyo ukujezisa labo abahlukumeza intatheli zindaba lapho zisebenza.
Njengelanga eliqakathekileyo elabantatheli bezindaba kuqakathekile lakho ukuthi iZimbabwe ibe ngamanye amazwe aqakathekisa abantatheli bezindaba njengoba bengabantu abayenza umsebenzi omkhulu kakhulu owenza ukuthi imibiko ihambe kahle njalo iyazakale ukuthi kuyini okwenzakalayo njengoba sibona la uhulumende nxa efuna ukuthi akhulume noZulu usebenzisa thina abantatheli zindaba.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko elizweni umnumzana Nick Mangwana ngesikhathi lolu daba lulotshwa ukuthi sizwe icele likahulumende phezu kwalolu suku. Ubengalusabeli locingo lwakhe uMangwana. Abehofisi yommeli welemelika eZimbabwe bakhiphe umbiko wabo phezu kwalolu suku lwe-International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists besithi ilizwe labo lizimisele ukubona ukuthi intatheli zindaba zisebenza zikhululekile emhlabeni wonke jikelele. Baqhubekele phambili bekhuthaza uhulumende emhlabeni jikelele ukuthi bazimisele ukuqeda izehlakalo zokwethuselwa kwentatheli zindaba ukuhlukunyezwa kwazo kanye lodlakela oluqondiswe kizo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Sikhangele okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umphathi ntambo obana ngendaba zezisebenzi umnumzana July Moyo usethembise ukuthi uhulumende uzabhadala izisebenzi zakhe imali yebhonasi kusikhathana esilandelayo. IHerald ithi kusukela ngomnyaka ozayo umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza imihlangano emibili ngomnyaka eyokucubungula ukuthi amakhansili asebenza kuhle na. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Salbonani, salbonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma ngoGift Sonduko. Basakazi, ikhona enye into esengayinakayo. Ungabona umuntu engena kuStudio 7 elokho encoma uchaba ngathi inhlinto yenzwa ngichaba ngolophugene. Kebe kuwumuntu eMRP or umuntu eZANPF. Ungabona nje umuntu engena esisho njalo ethi hayi right into yenzwa ngichaba ngwayi. Kebe kuwumuntu eMRP lo muntu eZANPF. Ngoba iMRP siyabona abantu bayi reject. Manje sizama ngayo yonke indlela ukuthi yenzele umona iCCC. So ngoba mabe sithi bona hayi uChabangu ufaka abantu bendawo. Abantu bendawo yipi? Ngoba siyabona uChrist Dubeko le abebhingi uyabakhipha amaNdebelo stalo sisizivu uyabakhipha bonke akakhipha ngamashona akulashona ali recallayo. Akulashona ali recall abantu bakithi. Ngapha kubo mathi South umuntu wendawo amkhipha. So ungabona umuntu nje lokho encoma edayi into iright into yenzwa ngichabanga umuntu emthokazi Republic Party umuntu wezandla. Thina siyazibuza futhi abantu beMRP ukuthi kade waye bengabi busy ngendaba zabo. Ngoba siyabona umqondisi wangena 2014 but failing even to get the iCouncil nje iwani. Ukuthi abantu babona into yabayikho. So sizama ukuthi hayi uchabanga inyoni ngazindizindize kodwa izogcina ihleli phansi. Yeah. Ngoba naye ulokhuzeni intongbani lo unkala wayembuluze mbuluza but at the end of the day wafe yinja injalo izani yakusebenzisa from there kulaxa. Ngiyabonga
sanibonani basakazi beStudio 7. Ngamangazo ukuthi bakhona abantu abasasele nokukholelwa ukuthi abantu abafana nabo Chabanga nabobhugeni bakhona into abazoyilungisa. Ayikho into abazoyilungisa labana abantu basemsebenzini bayenza lokho abakuholelayo ngoba vele bayabhenefitha bona kulo hulumende okhona. Uhulumende ongumcindezeli khumbulani uphukeni bezikhulumele sikamakhupu kurikholwa ama MPs MDC Alliance bayiqedi MDC Alliance sikhuluma manje akusekhona ukuthi ayi MDC Alliance iphelile ngayo uphuke manje usehamba lo songezo sebefuna futhi ukwenza same thing abayenza ku MDC Alliance bazoyenza ku CCC so manje lina licabanga ukuthi ikhonto abazoyilungisa bukanini nje fundani ukuthi lo muntu ayikho into oyilungisayo okwakhe ukudiliza ngoba yena ufuna ukuthi isimo esikhona siqhubeke sinje ngoba ine benefita kulo hulumento so ayikho into ozoyilungisa liyazikhohlisa nje imali ethi kukhona into abazoyilungisa kulungiswa lutho la ngoba bona bafuna ukuqhubeka kube benefita ngoba bebenefita vele kulo hulumento omcindezeli.
Yes, alibonani Studio 7 abalaleli ngezindawo ngezindawo. Ya ngunhlanhla lo khuluma umfana wasenkayi. Eh mina indaba cha ngabe phuma abaphume bebuye bezesebenza emazweni achiyeneyo. Ngabe khona abaphume sibe ngobunengi siyezwa ukuthi abaphuma sibili abaphume bezesebenza. EZimbabwe kuhlaleka ekhaya kuhlaleka isimo sibi. Isimo sibi sibi imsebenza ayikho laphana siwomile. So ababuya abafowethu labo sisi bezencenga ngaphandle. So lo ngobe siqoqe libalaye ngoba iningi labo abakithi yibe abafika begoli begange so abaningi besitshona sibabhekile abafana abancane osisi abancane bayatshona ngendlela yokuthi babesuka mebengalawanga kahle emakhaya. Cela umuntu angayigada imoto esize egoli limlaye kancane imtshele lapho yakhona efike ezinuka amakhwapha la ehloniphe esebenze kahle ngoba ngapha emazweni noma kunzima kodwa kuba ngcono kulakithi yithi kunzima wesi ngoba vele ithi imisebenzi ayitholakali. So ngapha kungcono siyathola khona kokuncane noma besibiza ngamagweregwera ngeke sibiyele emuva vele ngoba emuva kuhambeki sizobuyela sokurayithi hhayi okwamanje. Manje sizoba sincenga khonapha loba besithuka sizoba silandela khonokho abakutshoyo bona abanikazi bamazwe kodwa laba abatsha ngabe ngene emazweni ababuye besebenze kuphela abebuye belayiwe ngoba abaningi befike beganga uzothiwa ngapha kumoshakele ngoweZimbabwe ngapha kumoshakele ngoweZimbabwe. So bakithi siyacela bebuye sibeda bebuye kahle umuntu efike esebenze lapha kube right. Siyabonga
Studio 7, Studio 7, linjani bahlonipheka bahle. Ah siyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. Thina into esifisa ingathi sadiki ingasenzela yona kangcono. Sifisa ngathi sadiki ingayenza kube lama rerun. Siphinde futhi ukuvotwa katsha. Yona nje into esifisa ukuthi maybe yona into engasiza lapho. Ngoba makunje ayikho vele into engenzeka. Siyafisa mpela ukuthi ngathi bengezwa amazwi ethu bethi thina sibuye sivote futhi. Ngokwesifiso sethu sifisa ukuthi ingathi kungaba ngama pattern light izan PF ne CCC kube yizo ezicontester ngoba manje lokho okunye okungamaphathi okuningi okunjengabo Chabang bayabonisa ukuthi bathinye izan PF sebezozama nje ukuthi bephazamise ogogo labo begcine bengasazi ogogo ukuthi bavotele bani lapho boChabang kanti ma kuukuthi efuna ukuvula iphathi wayengavula iyakhe iphathi and bekele futhi lokho ukuthi ma bevula iphathi bayivula ngenye iphathi ekhona njengalokho okwenziwa abomtambala kwakuyi-MDC sokungu-MDC Tsangira sokuyi-MDC 2 bezodisturb abantu. So please oChabang ngicela ukuthi ingathi kube bayezwa lokho kuyinto ma ukuthi bethunywe iZANU-PF bezihambele bona ngapha kuZANU-PF ngoba sesikhathele thina ngalaba abantu abangafuni ukuba ngontando kayiphikiswa bawubona khonapho ukuthi vele ama-elections arikho abantu bebhekile. So angazi ukuthi sadikina isahlaleleni ukuthi ilinde into ezifana nalezi fainti size ikizwela abantu bakithi yaseZimbabwe. Nakho manje abantu bagcwele banekhorela ikhorela le ikhozwa yiyo futhi ilini phathi ngokuhlupheka kwabantu.
Studio 7, Studio 7, Bingelele, Mpingelele. Hayi mina wambuzo uyaboza lapho buza kuwosha bangu luphugeni ukuthi kanti ma bethi bafuna umthwakazi azibuse nguphi umthwakazi ngoba labo Australios siziwa kuyachaza nje izibongo zabo ukuthi ngiza kwamthwakazi osibanda labo abarikholayo ngabakuphi kanti akacace phela asho ukuthi kufuneka amanguni afana nesakhe isibongo na nalaba abathi uright abacace ukuthi uright ngani ngoba phela kukhunywa ngomuntu wemashwingo imashwingo yini yonke erikholweyo.
ochabango laba labo phunga yebo laba mbhetho ngiphunga yena manje ayi idoti zabantu ngaso mandebele la and ngabantu abasebenza lezano PF but all this will come to naught akulamuntu uchamisa is popular konke abafuna ukukhuluma ukuthi hey uchamisa wafaka abantu bangamanga odala they want to be used by Zanu PF and they belong to the dustbin and sizabalahlela khona abakwazi labe siyakhona thina siyakude ngendaba leyo and Zimbabwe will be free again.
Lawo bekungamazwi eno linabalaleli be-Studio 7 elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. Kube lokuhlehla okukhulu ekuhlonipheni umbuso wentando kaZulu eSahel, okuhlanganisela ukuhluthunwa kwentambo zombuso ngamabutho eMali, eGini, eBurkina Faso kanye laseNiger. Kunenge okubangela ukungahlaliseki kwezombusazwe eSahel, kutsho umsekeli kanobhala weMelika obona ngendaba zaseAfrika uMoli P. esipha ubufakazi phambi kwePhalamende yeMelika kusikhatshana esedluleyo. Isizathu esikhulu ngumbuso obuthakathaka. Wonke amazwe lapho amabutho ahluthune khona intambo zombuso, amasotsha aseke enza okufanayo esikhathini esedluleyo, kutsho uP. Ohulumende abaningi abagenquliweyo bebesenza imisebenzi yenkohlakalo, besehluleka ukunakekela abantu futhi bengawuhloniphi umbuso wentando kaZulu ngokufuna ukubusa ngokunaphakade, kanti njalo bebengawahloniphi amalungelo kaZulu. Izenzo ezinjalo zavivinya umbono wokuthi umbuso wentando yeningi uhamba phambili. Ubudlova obenziwa yi-Islamic State kanye logatsha lwe-Al-Qaeda olwaziwa ngokuthi JNIM kanye lamaqembu ezikliwi kufake incindezi engapheliyo kubuhulumende lezakhamizi, kutsho uP. Ababusi bamabutho bathi ukwehluleka kombuso wentando kaZulu yikho okwenza bahluthune umbuso kubuhulumende, kodwa ababusi laba abayithuthukisi impilo yomphakathi, ugcizelele uP. Eqinisweni, ukubusa kwamabutho kuchiya abantu bempofu futhi bengavikelekanga. Inani labafileyo ngenxa yodlame lwezepolitiki lenyuke nge-150% eMali, le-77% eBurkina Faso ngo-2022. Udlame olubhekiswe kuZulu waseMali lukhwele nge-38% lonyaka. Cishe ingxenye eyodwa kwezintathu yalezi zehlakalo zenziwa ngamasotsha aseMali kumbe iWagner Group. Izehlakalo zodlakela eNiger zenyuke nge-42% ngenyanga eyalandela ukuhluthunwa kombuso. Elemelika likhuthaza ukubuyiselwa kwentambo zombuso ezandleni zabohulumende abakhethwe nguZulu emhlubulweni lo, kutsho uP. Kudaba lwaseNiger sisebenzisana le-ECOWAS, i-African Union kanye lamakhomishini aphethe ezomnotho e-Afrika abalulekile ekuqhubekiseleni phambili ukuthula le ntando yeningi. Unobhala uBlinken uhlangane labaphathintambo ababona ngezangaphandle ku-ECOWAS emhlanganweni we-UN General Assembly bekhulumisana ngendlela yokuqalisa kakutsha usizo lweMelika olusekelwa yizenzo ezibambekayo zokubuyisela umbuso ezandleni zentando kaZulu. Ngokuzibophezela ebantwini baseNiger, iMelika igcine usizo lwezempilakahle kanye lokudla. ISahel ibalulekile kubudlelwano bethu lezwekazi lase-Afrika, kumemezele uphi. Yikho nje iMelika izaqhubeka isekela ukuthi amazwe asemhlubulweni lo abuyele kumbuso wentando kaZulu. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Isigodlo seMelika eZimbabwe lesomanyano weEuropean Union sezisole ukuhlukuluzwa kwamalunga ebandla eliphikisayo kulandela ukuthunjwa kwelunga leTRIPC uMnumzana Takuzwa Ngaziwore. Abalwela amalungelo bathi iSADC kumele iphathe udaba lokhetho lusanda kuqhutshwa eZimbabwe kanye lokuhlukuluzwa kwabantu emhlanganweni wayo eAngola kusasa. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 eyami impela sonto isiqalisile. Litshone kuhle igama nguNtungamilinkomo.